Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Qhakathekile kakhulu ukuthi abantu bagqoke impahla zokuzivikela ku COVID-19. Ngenxa yokuthi kuyabona ukubana lezi mpahla ziyasebenza kakhulu ekuzivikeleni kulowo mkhuhlane.
Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze uzulu ukuthi azivikele kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lasebebulewe yilomkhuhlane likhwele ngabalitshumi lantathu izolo laya ku-179.
Ikhothi yarula yathi awukho emthethweni ukuthi abantu babuze izincwadi, njalo sithi uhulumende kamnangagwa sasebenzisa yona le ndlela yokuhlukumeza abantu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party avakatshele amapholisa kobulawayo enkambeni yeCentral leSouthampton ukuyawabuza ukuthi kungani ehlukuluza uzulu. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump namuhla uza kwamukela ngokusemthethweni umlando awophiwe libandla lakhe lama Republicans ukuthi alimele kukhetho lokudinga umongameli ngolwezi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Nesikhathi igciwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka elizweni, ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise abantu ukuthi basebenzise impahla zokuzivikela ezigoqela ama-maski lama-gloves. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Rogers Magigo utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ukungasebenzisi kuhle lezimpahla kungamemethekisa ukuthelelwana kweCOVID-19.
Engingakutsho uStandekile ukuthi kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu bagqoke impahla zokuzivikela kuCOVID-19. Ngenxa yokuthi kuyabona ukubana lezi mpahla ziyasebenza kakhulu ekuzivikeleni kulowo mkhuhlane. Njalo kwesibili okumele sikunanzelele ukuthi indlela yokuqala ukuthi sinqobe lo mkhuhlane ikuvikela, njengoba emhlabeni jikelele singakatholi amaphilisi kumbe imedication yokwelapha lo mkhuhlane, njalo singakabi lama vaccines. Lokhu kwenza ukuthi impahla zokuzivikela ama mask, ama gloves, ama apron okuningi kuqhakatheke, ngoba yikho kodwa okwalesi sikhathi esilakho impahla esingazisebenzisa ukuzivikela. Kuseneliso okunye sikukhulumayo ukuthi sihlale ezindlini lokunye okuchiyeneyo. Impahla kazanelanga ikakhulu nxa sikhuluma umumo wethu weZimbabwe. Amadokotela lamanesi bayaswela izimpahla zokuthi basebenzise nxa bebona abagulayo, kunoma nxa befuna ukwenza ama-operation aqakathekileyo. Kwezinye isikhathi kuyaswelakala ama-masks, lama-gloves ukuthi bagqoke, kugcine kungayenzi ukuthi umsebenzi wabo uphathe kakuhle. Ekugqokeni ama-mask engakutsho ukuthi singenza ngcono ngendlela esigqoka ngayo. Ngibona lezi nsuku abantu sebesekethisa ukugqoka ama-mask, njalo abanye abagqokayo sebekuthatha njengento elula. Uyafica umuntu evale umlomo kuphela echiya amakhala, omunye nje uyafica emaske isilevu engazange wazivikela. Kumele sikhumbuzane ukuthi ama-mask ukuyigqoka kuhle yikuvala umlomo lokuvala amakhala. Lokhu kuzancedisa, nxa uvale umlomo kuyancedisa ukuthi ungathelela abanye, nxa uvale lamakhala kuyenza ukuthi lawe ungathelelwa lowo mkhuhlane. Njalo ke ngithi asigqokeni kuhle ama-mask, siwagqoke ngonanzelelo.
Khonokho abantu abakusebenzisayo kulungile kumbe abasebenzisi okuyikho, kukanti kukhishwa njani kumbe kugqokwe njani?
Uyathola omunye efike emsebenzini ekuseni kumbe ngutela eshop kumbe ngutela ebhenki kumbe ngumsecurity, agqoke iglove lakhe kusukisela ekuseni lize litshone ligqokile. Lokhu kuyingozi kakhulu ngenxa yokuthi engabamba enye into ele corona, iglove lakhe bese lisiba legcikwane. Kusho ukuthi yonke into azayibamba ngalelo langa uzabe thelela lelo gciwane. Kusho ukuthi umuntu lo ama gloves akhe ase hotspot kumbe yiwase thelela igciwane noma engabamba abantu noma engaze zibamba ubuso noma engabambani usethelela abantu. Ngakho ke nxa kule glove lakho kuhle ukuthi ungaligqoka ubambe ukubambayo umbo yenza ukwenza kwesikhathi lokho ukhiphe ugqoke elinye ukhiphe ugqoke elinye. Ungayekela ukwenza njalo uzathelela abantu abaningi. Asithi nguthela eshop kutsho ukuthi wonke umuntu asembona lokudla konke lempahla enkaseyibamba laphana uselokhu ethelela ikorona ethelela ikorona. Nxa etshayela abantu abangu-200 ngelanga kusho ukuthi sethelele 200.
Lo ngudokotela Rogers Magigo ingcwethi kwezempilakahle ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 esesigodini. Kunjalo nje seliqonge ngabalitshumi lantathu inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe laya kwabangamakhulu phose amabili 179 asebebanjelwe umkhuhlane labo sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6251. Asebesindile labo bakhwelile baya kunkulungwane ezedlula ezinhlanu 5001. Emazweni ezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gciwane sebesedlula isigidi 1.2 million. Njalo asebefile bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,596. Abekolishi le-Johns Hopkins University eMelika bona bathi emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi edlula amabili lane 24,206,817. Asebefunyenwe bele COVID-19. Asebefile bona bafika phose isigidi 826,591. Omunye obedume ngokulwela amalungelo oluntu umnumzana Patson Zamara yena obhubhe ekuseni eHarare izolo uzabekwa kusasa kibo eMotoko. UZamara ongumfowabo kaItayi Zamara intatheli zindaba eyathunjwa yanyamalala kokuphela eminyakeni emihlanu edluleyo ubikwa ekhulelwe ngomkhuhlane wemvukuzane. UZamara ubhubhe lokhu engakabikwazi ukuthi kuyini okwehlela umfowabo. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party avakatshele amapholisa kobulawayo enkambeni yeCentral eSouthampton ukuyawabuzisisa ukuthi kungani ehlukuluza abantu nxa eqhuba umsebenzi wokuhlola ukuthi uzulu uyazilandela na iziqondiso ze-COVID-19. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Intsha yebandla lemthwakazi Republic Party isukume yaqonda amapholisa ukuze ikhulumisane lawo ifuna ukuzwisisa ukuthi kungani abantu belokhe bebuzwa izincwadi zokuthi bangene edolobheni khona wonke umuntu esevunyelwe ukuthi ahambe. Umongameli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuningi abakubonayo emgwaqweni ngesihluku esenziwa ngamapholisa.
Bahlukumeza abantu bebaharasa kanti kuvike elidlulileyo ku-roadblock yasemakhandenda phanemagetsini emarobothini abantu babonakale bedliswa amatshe ngamasotsha lamapholisa bebahlukumeza. Ikhothi yarula yathi awukho emthethweni ukuthi abantu babuzwe izincwadi njalo sithi uhulumende kamnangagwa sasebenzisa yona le ndlela yokuhlukumeza abantu.
Umnumzana Kelvin Wiseman Dube sekeli kamgcini sihlalo wabatsha ku MRP uthi ikusasa labo selibulewe kodwa injongo yabo ayimiswanga.
Dithethe lesi sinqumo sokulwela uluntu lwethu lamalungelo ethu. Njengabantu bemathebelele nabantu bemthwakazi sihlukuluzwe kakhulu ngohulumende lo okhona. Siyabona ukuthi ikusasa lethu selibu eBulewe yilabo abasibusayo okunguhulumende weZimbabwe. Ukuthi uyabopha kumbe uyabulala kakuyimisi injongo yethu yokulwela ilungelo lethu.
Amapolisa enqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa umunye wamapolisa okhethe ukuzibiza ngokuthi ngumoyo nguye okhulume kuhle labe MRP kungela kuxabana. Umoyo ukhuthaze uZulu ukuthi kumele azemangala kulo oyabe ekhangele ukusebenza kwamapolisa kuma roadblock, ethi incwadi zokuvumela ukuhamba emsebenzini kumele zinikezwe izisebenzi ngabaqhathi, hathi ukuthi zibhalwe ngamapolisa enkambeni. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi isinqumo esethulwa lidalele High Court mhla ka 29 Ntulikazi mayelana lamalungelo abantu okuhamba bekhululekile edolobheni yiso esenze ukuthi basukume balwe ngoba inengi likaZulu lihluthunelwe amalungelo abo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni zikhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo osekudale ukuba abantu baphile nzima ngaphansi kwesimo esiselizweni esokulwisana lokumemetheka kweCOVID-19. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Intengo yempahla ezehlukeneyo iqhubeka iqansa mahlayana osekubangele ukuba izakhamizi eziningi zakobulawayo zihlabe omkhulu umkhosi zisithi azisenelisi ukuphila ngendlela indlala esisiya ihlasela imuli eziningi ngoba iholo seliphansi kakhulu uma beqathanisa lokudla okumele kuthengwe benele njengemuli. Unkosikazi Jane Mlalazi wakobulawayo ukhala ngobunzima osobudalwe yilesi simo.
Khangelanini intengo ngalesi sikhathi kuthiwe kule lockdown intengo emashopu ikhuphukile okumangalisayo, kambe khonoku kusisa ngapi makhosikazi? Singenza njani kuza sifikisa ngapi lezi muli? Asilayo imali, kuvaliwe emsebenzini abantu kabasebenzi. Singenze njani? Kuphilwa njani bomama abaqhakathekileyo kangaka?
Isakhamuzi seMathebeleleni South umnumzana Ndodana Moyo uthi indlala iyo esiyingozi ukwedlula iCOVID-19.
Kuyadanisa kakhulu ngesikhathi seCOVID-19 ukubona impahla zikhwela kakhulu zisehlula iningi labantu abazihlalele emakhaya. Lokho kutshengisa ukuthi kuzaqhamuka imikhuhlane ezabangelwa yindlala. Abantu bazakufa abaningi bebulawa yindlala kunokuthi babulawe ngumkhuhlane. EZimbabwe sekuyingozi indlala okwedlula iCOVID-19 ngoba abantu belamba. Kuyadanisa ke ngengatsho emavikini aphelileyo ukuthi ngemva kokuba umsekeli kamongameli welizwe uComrade Muhadi ekhulume ngokuthi ama-prizes kumele ehle.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi kumele uhulumende akhulumisane labamabhizimusi ngodaba lwentengo.
Izinto vele kumele zehliswe ngokuba ngendlela esezingakhona sezisenza ukuthi abantu bathwale nzima okunye okumangalisayo. Isepa kayisathengeki, cooking oil ayisathengeki, sugar ayisathengeki, impilo isenzima. Bona abantu behlezi ezindlini bengavunyelwa ukubhoda, bengavunyelwa ukuya lapho kungaphe kuchiphe khona, sebephelela kusona leso sitolo esithengisa ngentengo ephezulu. Lokho kahulumende olokhu ekhuluma engalungisi, kunini ekhuluma ethembisa kusiba liphupha athi ngizalungisa angalungisi. kalungise kalungise kubonakale kababonakala ukuthi basimbusweni ngokulungisa hayi ukukhuluma
ekupheleni kwamabasa lonyaka umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati ongumgcini sihlalo njalo we interministerial task force on COVID-19 wethula isiqondiso sokuba zonke izitolo ezikhuphule intengo yempahla kaziphange zehlise iye lapho eyayimikhona mhla zingamachumi amabili lanhlanu ngombimbitho lonyaka lapho kusungulwa uhlelo lokuvala ilizwe ngenjongo yokumelana le-COVID-19 olwe lockdown kodwa akula ngitsho lo yedwa usomabhizimusi osethe walandela lesi siqondiso uMohati ubengadobhi ucingo lwakhe ngesikhathi sihlolisisa ukuba nyathela bani asebelithethe njengohulumende ngokulandelwa kwesiqondiso sokwehliswa kwentengo yempahla ezitolo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuvezwa kwamagama amalunga eMDCT asekhethwe yileli bandla ukuthi angene ezikhundleni zedale lePhalamende ezivuleke ngemva kokuxotshiswa kwamalunga eMDC Alliance ngunkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe sokwengeze ukufuthelana okuvele kukhona phakathi kwamabandla womabili. IZimbabwe Electoral Commission iveze ukuthi amalunga eMDCT asesiya ePhalamende abalisa uMakhupe ngokwakhe uYvonne Musarurwa uLindani Moyo January Sauke uMemori Munochinzwa uLwazi Sibanda kanye loSipho Mokwena. Asebesiba ngamalunga edale lesenethi babalisa uMolly Dorothy Ndlovu, uKhaliphani Phukeni, Thamani Moyo, Gertrude Moyo, Piniel Denga, Chief Ndlovu, Teti Chisoro Chengwe, loNomalanga Khumalo. IZimbabwe Electoral Commission yethule amagama lawa ngeviki edluleyo ngemva kokuwaphiwa yiMDCT njalo yapha uZulu ongaba efisa ukuphikisa ukukhethwa kwabantu laba amaviki amabili ukuthi enze lokho. IMDC Alliance ithi kuyadanisa ukuthi abantu abanqotshwa kukhetho sebesiba ngamalunga ePhalamende ngemva kokuxotshisa amalunga ayo. Kodwa iMDCT ithi yaxotshisa abantu laba ngoba bayihlamukela. Ukuhlaziya loludaba sixhume umgcini sihlalo weMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo lesiphathamandla seMDC Alliance umnumzana Tim Moringayi. Siqale ngokubuza uMoringayi ukuthi kukhona na abangakwenza ngaloludaba.
Ngingacela uChairman asincedise khonapho ngoba bengikhangela ama-rules and regulations ezek lama-judgments anikwa wona yi-court lokuthi bona bakahambi ku-Congress lokuba constituted ukuthi babe le-structure ezimileyo. So ngiyamangala nami sengibona sebehanjiswe e-parliament. So ngizanika uhlonitshwa umoyo vuma balanda akasincedise la.
Mnumzana Moyo nansi indaba uthi uyamangala lapha uMoringayi ukuthi kanti selisiya eParliament ngovesibani.
Thina njenge-MDCT we are guided by umthetho and i-MDCT irecallile ngoba iconstitution iyavumela ukuthi umuntu ma esesijena akaseyi your member ye-MDCT ilelungelo lokuthi imrecall kuParliament. So sakwenza ke lokhu kulawa ma-members adeclareyayo ukuthi wona akuseyiwo ma-member ze-MDCT and therefore once lingarecola lile mvumo yokureplace especially ama-proportional representatives lama-senators and yikho esesikwenzile ke lokhu. Konke esikwenzileyo is above board, silandela umthetho weZimbabwe. Akukho engathi kuyi-problem in terms of ukulandela umthetho. I hope ukuthi ngiyibeke kahle yazwisiseka.
ngilethemba uyizwile ingcazelo kamoyo lapho mnumzana Moringai. Lina njenge MDC Alliance, kukhona yini elingakwenza ukuvimba omakhuphe ukuba ngamalunga eParliament?
Uyabona mnumzana Moyo lo butwami uNkomo, into lapha sikhuluma nge-constitution ngathiwa asabona ukuthi kuya ngaphi kuvela ngaphi. Sabona laphana ngo-March ujaji enika yena i-MDCT imvumo yokuthi ihambe i-constitutionally hold the Congress, extraordinary Congress. But sesibona futhi ukuthi isikhathi naleso esaqala sa-expire, so that means ukuthi u-Morgan Committee ngokubona kwethu lama-writings angikhona nguye omele abe ngumkhokheli webandla okwakathe ngoba wayengu-chairperson. Then sesifika ku-July 31st, i-3 months ababezinikwe zona. Yona i-MDCT yagijima yaya e-court yathi hhayi sifuna ukuba le extra time ngoba kule COVID, but ujaji wakuyala lokho wathi kumele babe ne-congress yabo then bangaqhubeka phambili. But singakhangela futhi sithi thina we have always said ukuthi omphalintambo abamajaji laba lani kungathiwa umthetho awusalandelwa the way that it's supposed to be followed. Lokho kwenza umakhuphe labo futhi bamomoyo laba hayi qhubeka nini madoda sizalithola phambili.
Naso Moyo, bakhona abathi elikwenzayo njenge-MDCT yikudiliza idemokrasi ngoba omakhuphe labanye bakhe bonke laba ngabantu abancintisa kukhetho banqotshwa, kodwa nanku sebengamalunga ePhalamenti ngemva kokuxotshisa abe-MDC Alliance.
Engakutsho mina ukuthi idemokrasi kubandla le-MDCT yavele yabulawa ngendlela ubabuchavisa athatha ngawo umbuso, ngoba yayingekho democratic indlela yakhona athatha ngayo umbuso wephathi, yayinodlame phakathi, yikho lapho kwaqala khona inkinga. I think masinothi siye eqinisweni kumele siye lapho kwaqala khona iproblem. Iproblem ayicalanga ngabantu besiyavotela ibandla le-MDCA, iproblem yaqala ngokudluthulwa kwebandla nguchamisa labantu bakhe. So ngasekuqiniseni thina lapha sibisela abantu abakhethwayo libandla, asibisela abantu abavotelwayo. Sirikole abantu abakhethwa libandla and sesireplace abantu who were just appointees ukuthi baye kusenethi la ku-PR.
Mnumzana Moringai, phose lokugcina.
Okay, azifuni ukwenza izinto zokugesa or ngathi cabangela ukuthi Electoral Law 157, an act of parliament must provide for the conduct of elections and referenda to which this constitution applies, in particular of the following matters. Bakuchazisa bathi the period of delimitation of constituencies was blah blah blah, which vacancies must be filled by person, number one, belonging to the same political party as those who previously held the seat.
Akuyiphethe Moyo.
I think lana mfoka Moringai singenza lokho ukuthiwa yikugijimisa umsila, ngoba iqiniso likhona ukuthi i-MDC Alliance kwakungasiyo party. That has been proven over and over. I-MDC Alliance was a grouping of former parties, of which i-MDCT was the majority party. I-MDCT yiyona eya-appointa ama-PR lama-senators lawa, and i-MDCT yiyona elelungelo lokuba-recalla iwa-replace.
Umnumzana Dan Moyo, ngomgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika, ubexoxa endawonye lesiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Tim Moringai. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump namuhla ukhangelelwe ukwamukela umlando awuphiwe libandla lakhe lama-Republicans okuthi ancintise kukhetho lukamongameli ngolwezi elimele. UTrump uzanqikilana lomnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats. uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uqhubekela phambili umhlangano webandla lama-Republicans kulabantu abasekela uTrump ukuthi akhethwe njalo ukuba ngumongameli. Omunye wabakhuthaza lokhu likhosikazi lakhe unkosikazi Melania Trump othi umkakhe uthanda abantu.
Donald will not rest until he has done all he can.
Umongameli Donald Trump kasuze aphumule kuze kukhathalelwe ababhekane lomkhuhlane
we-COVID-19.
Umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi kuyamjabulisa ukuthi uzangena kukhetho lolu encedisa uTrump.
So with gratitude for the confidence President Donald Trump has placed in me.
Ngiyakwamukela ukungikhetha kwakho ukuba ngibe umsekeli kamongameli. Ngiyabonga kakhulu njalo ngiza kwenza kahle lokhu.
And serve as Vice President of the United States.
Abanye abakhulume emhlanganweni we-Republican National Convention bakhoqela abantwana bakaTrump ababekubutho ababengamapholisa labanye. Kodwa-ke ibandla lama-Democrats eselikhethe umnumzana Joe Biden ukuthi ancintise kukhetho lukamongameli lithi uTrump kenzi kahle ngakho-ke kumele abantu bengamvoteli.
Passion is on the ballot. Decency. Science, democracy, they're all on the ballot.
Kunengi okumele sikuvotele. Ukuba yithi ukuzwa kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa. Kumele sibe kwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli owamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Kuyangisa lokhu xa sikhangela umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Unkosazana nokuthula adonsi uthi akucace ukuthi kungaphumani kukhetho lolu.
Mina ngibonani phakathi kukaBiden noTrump. UBiden uzawina kodwa akusese masinyo ukuthi singatsho lokhu.
Ukhangelelwe ukuthi uTrump namuhla uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ecothuza uBiden lebandla lamaDemocrats. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Elebotswana selazise ukuthi selisungula umsebenzi wokwehlisa inani labantu abazithola bengasazi ukuba bayinzalo yakuliphi ilizwe ngokuguqula imithetho ephathelane labantwana abazalwa ngokuza kanye lesizalwane salelo lizwe. UMartin Ngwenya uyalandisa.
Unkosikazi Anna Mokete utshele idale lephalamende ukuthi balungisisa umthetho okhangelene lamaphepha okuba yinzalo yakwele Botswana. Uthi lokhu bakwenza ngokunanzelela ukuba abantwana abazalwa phakathi komzali wokuza kanye lowe Botswana bazithola sebebhekane lodubo lokugcina beswela ingwalo zokuba yinzalo yamazwe omabili. Kubikwa kulabadlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu i-15,000 abangalamaphepha eBotswana kumbe awelizwe lomzali wokuza. Umthetho weBotswana uthi uma umntwana oyinzalo yalaba bobabili efikisa iminyaka yamatshumi amabili lanye i-21 kumele akhethe ngokuloba incwadi ukuthi ufuna ukuba yinzalo yakuliphi ilizwe. Uma bengayekela kwenza njalo kulapho-ke abazithola bengasakwazi ukuthi bawela kuliphi ilizwe. Unkosikazi Mukheti uthi kungalesi sizathu sebecabange ukulungisisa lo mthetho ukuze lokhu kungakhathazi kwela kusasa.
We welcome the motion to amend.
Siyamukela ukuguqulwa komthetho ukuze simise izehlakalo zabantu abangela lizwe abalithingi labo.
Kulabe eZimbabwe abaningi abahlala kwele Botswana abalabantwana labatswana. Umnumzana Mthabisi Dube uthi uyakuthabela ukuthi umthetho uzalungisiswa ngoba abantwana yibo abazithola besenkingeni.
Kuyinto eqondileyo ukuthi noma umntwana engazange abhalele uhulumende erenounce i-citizenship yakhe, it must be assumed ukuthi uloke efuna i-citizenship yeBotswana. Hathi lokhu ebesiubona akade kusenza abantu begcine besiba stateless. Akulunganga.
Umphathi Ntambo Mokheti uthi abazithola bengalalizwe balakho ukulungisa lesi simo.
Abantu laba balemvumo yokusilanda ukuthi basungule ukuba izizalwane zeBotswana.
Umthetho weBotswana ophathelane labantwana abazithola bekulesi simo ubuvele usola kakhulu ngabaselizweni abenhlanganiso zakwezekwazi le-Afrika kanye lezomhlaba ezifana lomanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations ezithi ulenketha bechabe ikakhulu kukhangelelwe abantwana beziphepheli. Ngingu Martin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngiSiyabron kwele Botswana.
Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ingcwethi kwezempila kahle sezikhuthaze uZulu ukuthi azivikele kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lasebebulewe yilomkhuhlane selikhwelile laya ku-179. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, ungontungami linkomo.